Ngiyabonga abalaleli ethina njengebandla le-Citizens Coalition for Change ethungamelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa. Sesiqalise inhlelo zethu zokubana-ke sikhuthaza abatsha ukubana be-register ukuvota. Kathesi sesiqalise amaprogramu anjengokuthi senze imidlalo eyabontanga yabatsha ukubana-ke sikhulume labo ngendaba yokurejista ukuvota. Okwesibili njalo-ke sesihamba lapho abatholakala khona, lapho abakholisa khona ngama-weekend ukubana sikhulume ngendaba yokubana sirejista ukuvota. Okwesithathu sesiqalise indaba ye-messaging esithi i-political message yesikhiwo, ukubana sifundise abatsha ukubana lingafuna inguquko, lingafuna imisebenzi, lingafuna ukubana ilizwe lilungise, njalo lingabuya kunhlelo zethu ezinjengamarali lokusapota indaba yenguquko, kodwa ku-sufficient nxa lingabhalisanga ukuvota.
Kungani kuqakatheke kakhulu ukubana babhalise isikhathi sisasekhona?
Abaningi babefuna ukuvota ngaso isikhathi sama-election kodwa bengabhalisanga. So yikho sifundisa abantu kathesi kutaba njalo abatsha ngenxa yokubana sifuna ngani ilizwe ukubana libuye njalo ukubana kube lenguquko. Kuqakathekile ukuthi abatsha berejiste ukuvota. Abaningi abalamsebenzi, abaningi baphila nzima. So konke lokhu kuyalungiswa nxa abantu bengabhalisi ukuvota njalo bengavota bevukela-ke inguquko. And kufanele ukubana thina njengabatsha siphume ngobuningi wethu serejista ukuvota. So yiyo inhlelo-ke esizenza lezinye eziningi.
Zikhona yini inhlelo elizenzayo labontanga bemaphandleni?
Emaphandleni-ke silenhlelo ezilazo-ke esihamba khona ukubana serejista abantu njalo kathesi sesikwanisa ukubana sisebenze labanye esisebenza labo ukubana sibe le-transport lokuncedisa abantu bethole izithupha ukubana berejista ukuvota ngoba abaningi ontanga abalazithupha. So yikho-ke esikwenzayo kunye okuningi ukubana simekeshe ukuthi ontanga bahamba berejista ukuvota.